Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Mtwakazi ikudibana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajaya ngo 6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu 17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu 826 belo mkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasozi bayevotelizana.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Kutu phezu kodaba lwegugurawunti. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1709. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezitshiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakhokhoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyechaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajaya ngo 6 ekuseni, okuzakwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini singana nanzela futhi kutsho ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo. Izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-Northern Suburbs, ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu, i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona, kutsho ukuthi labo sebezaba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabele ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayasebenza. So ukuthi baqobane laphana babe yisixuku lapho abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali.
Bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown?
Esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho, amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini. So ngokokuqala ke khonoko esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye.
Wona umumo unjani?
Kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona, so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula, umuntu usempophoma, umuntu usemakhandeni, umuntu usenketa, abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo, lokhu begcwele ezitaladeni, lokhu begcwele lapho ababuthana khona emsikeni yabo, kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza, kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe lockdown ikhona mbekayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown. Njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi. So abantu nxa kuthiwa Nkulumane bacabanga ukuthi iNkulumane iseBhafu, kanti ibe iNkulumane i-district egoqela indawo zonke lezana ezigombolozela iNkulumane, emakhandeni idonsa izobudonsa kibo phumula, impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale Northern Suburbs. So abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi. Kodwa khona khana kutsho ukuthi ke kuseselomlando ukuthi kubalulwe kuhle, njalo okwade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esichoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqala leyo esayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusiba lezi ncwadi besokusiba lani, abantu ke bahlale phansi for amavikoni la amabili.
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zithukuthele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leBhilithane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe, uChinamasa wethu le amazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engena embusweni. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo, yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe, umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama-human rights violations yizo izinto ezenza ama-targeted sanctions ahlale engakhitshwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama-targeted sanctions aphume, yilokhu kwakhulunywa yiwo la amazwe afake ama-targeted sanctions. For instance, i-America ile Zidera Act iyachaca Zidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama-targeted sanctions akhitshwe.
Liza kwenzani pho?
Thina esizokwenza ukuthi sibuyele back esekhuluma lo iDim Nangagwa njengoba waye ngumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu lwe-diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalo ilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi iconstitution yethu ka-2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku-diaspora bavote. So esingakwenza thina yikuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi i-reputation yakhe uyafuna ukuthi idamejeke abonakale njengomongameli olamanga, umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile size sihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika. Insolo kaMoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu yikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo. Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki. Kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izanu. Nxa izanu zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje udinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise isidiba futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezi ndlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi sebezama khalezi ukusebenzisa abantu basediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izanu lezanu uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu basediaspora izanu uyakwazi ukuthi umeli yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezijeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama-sanctions lokho kunye nje hayi ubugwelegwele nje kucatha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe laba?
Nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aza sizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiye ekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba sibawondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphani imali yethu thinesidubekayo esilisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokuqholelwa njengenkukhu votelana abanye yikho esingakwenza i-diaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi i-diaspora vote ibe khona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo. Umnumzana Obedi Gutu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezizimeleyo zaphathwa ili komishini. Amazwi la asolwe ngabanengi besithi ugudu ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebeleland lase-Midlands. Umanyano weMathebeleland Forum wasolile amazwi kagudu kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana useni Spanda.
Sethuse kakhulu inkulumo eka mnumzana uGuthu ehlisa umonakalo owenzakalayo weground. Yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo ngasikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugrawundi yabamqoka. Njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza ufuna ukuthi kukhulunywe ngayo kulungisiswe. Ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGude kane phuma nesehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho besikhulumela eyedwa engumnumzana kuthi okumbe iNPRC isithintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo mqhashi, ngakho ke sibona kuzakubanzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona NPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi yona le ground. But nxa uGude sithi kibo hhayi ayisontele umsebenzi akutsho ukuthi ngxa siyabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinileyo
elizayo kwethu ukuthi yona NPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi 5-year strategy plan tshela bahlala lati phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi into eyamukelwa yi-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutsho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo lekababa uGuthu ukuthi engxenye ubezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi into yenhlanganiso yabo.
Umfundisi useni Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. UGuthu yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi Kanzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze amphe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani manene la manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njoba zinjalo bezikhipha zijisa. Thina siseGoli siyazizwa amagumini amanomhlaba. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi abakuyavuma singavuli amaphatha amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupport umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthine kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphuphe sibe kuzapho kumbe sibawu kungabi ngamaphathi phathi amaqembu qembu qembu qembu. So kungani ibhizinisi bengubona kwami sokuyibhizinisi ukuthi sebevula amaphathi nje abantu besenze nje ibhizinisi ukude ngatholana noma sithu nalawo yena siyabe sisesihlalweni ngaphi ephalamenti ehola esidlala abantu abakhe. Abantu bakhe befunda overseas lina liyabe likhe sibhikitsha konapha ekhaya sishaba izala singo-DDC esinikelwayo. U-DDC uyabe lokhu sithi size nje alikhe siyabamba wona kugibele phezulu kwesihlahla leke zilwisa ngale nyathi phansi yizo ezikhahlela umntomo yizo ezihlatshwayo abantu ababefunda overseas sokuyibhizinisi lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zapho izapho ayilamhlobo noma yayisempini egangeni kwakungalamhlobo ngekhona so imthwakazi ngilokusola kancane lapha uthwakaza luba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna babandebeleni kodwa funa amaprovinsi anje noma ngoveke eharade xa ifuna ujona umthwakazi kajoyini noma lishona asephathi yamashona yokuthi iphatha imelanga ibe ngamandebele yodwa ayimelanga ibe ngamashona wodwa amelanga ubele iphatha othiwa ngamavenda yodwa iphathi kumele ihlanganise wonke umuntu osezimbabwe okhulumayo nguzinja ziyamkhonkhotha ngisetshorotsho
Sanibona sanibona abantu bakithi linjani ngesindawo ngesindawo. Hayi mina abantu bakithi bayangxaka mpela ngoba izinto eziningi ziyenzakala emehlweni yabo. Izanu PF iseza izinto emehlweni yabo. Kodwa angeke uzwe bekhuluma njengalokhu asebekhuluma ku-corona. Kanti bona abantu waye bengasabi izanu PF into abayaziyo, isabi i-corona into abangayazi. Zingaki izihlakalo ezizwe izanu PF emehlweni abantu kodwa abantu kabasabi. Kodwa i-corona ngoba still izanu PF layi kulala abantu emhlweni abantu kodwa abantu kwabakusala ngoba manje phela i-corona yizi kuhamba phambili kodwa still izwela kufana le-ZNPF into eyi-one phela i-corona le-ZNPF kuyabulala konke sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayarethwa abantu babanjwa iposition zonke kodwa ngeke uze ukutakula umuntu oyi-one obanjiweni selokhu mhla kusezakala lezi zihlakalo ngubani umuntu okwazi ukuthi awubanjiwe i-evidence iyaphuma ekuzeki
Uyasambeni madoda siyovota sivotela inkululeko Salibonani basakazi boka Studio 7 nabalandeli boka Studio 7 bonke njalo kubasakazi boka Studio 7 abasilethele indaba ekuseni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwa khona le emagondeni amade esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu ukuthi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumeni ngokuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho esport for change kwenze ukuthi le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje aba basiphetheyo bezidlela nje kwasani wonke okuvelayo nje bayadla konke abakutholayo bayazidlela nje bekhohle ngabantu abaholayo ngiyabonga
Salibonani, salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi. Salibonani, mina ngikhulumayo, nginasimba, komadabe, iPlumtree. Hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka. Abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha uizano. Balenhloso yokuthi babuse nje, badle labo. Ngani balenhloso yokukhipha izano? Ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka? Ngani sijoin amaparty ebe ngu3 kumbe 2? Ukuthi ngama opposition. Siophoze le iphathe khona sikhiphe singayikhipha sibe sesibona ukuthi siyashiyelana yini lombuso hayi khona ukuthi womelele embusweni 40 something years uloku ngumbuso wento enye hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje lapha lefuneni ukubusa sonkeni sonke nje sibambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lomuntu kuqala sibe sesiyacabanga okunye phambili nokuthi ukuthi sonke sibe sesiya omunye nami ngifuna ukubusa omunye nami ufuna ukubusa omunye nami ufuna ukubusa hayi akukho right lokwakofe
bona ngothunkameli to Ezra Spanda hayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu oluwenzayo thanda lati siphawule okuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho sobasidebe bazawena ngo 23 hayi akula mbonje kule yute votelizano ayikho yute votelizano sene siyabona iyahlukumeza abantu yenzane konke izana iyachaya abantu uthi abazawena ngo khetho wa 23 akukho lokho ambonje kule yute zovotelizano ayikho manje bemakhaya kumbe amaphandleni bancenga izidala izidala entili ivele ibandla lezana akula muntu omutho votelizana bangarikho gawule gawule etshona ekhuluma lapha simlalele ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azama uthi la nxa ekhulume bonke ukhuluma iqiniso ugawule hlala amahobeni kodwa uthi uthayizana izana iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo Dlove kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Kubike intathelizindaba ye-Voice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazi sebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Kungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje. I think 20 years ago, I guess I won a line in Arkansas, Stimela Sangene Manzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago lalo futhi laqhamuka. So into eqhakathekile le is ukuthi ba maintain infrastructure imgwaqo ama bridges le everything ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi sizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward ngoba besikwazi ukuthi since Obama azayelectwe in 2008 ama-Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloya kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sisibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi esasiyino kuphela asisebenzi ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belo mkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kaMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleleni Forum usola amazwi kaMnumzana Obed Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.